abantu abhizi bezama ukuthi bazidengele izinto zokuthi zibe ezindlini zabo zokudla, ukuthi bathenge isikafu zabo zokudla ngalelo langa kusiya phambili, ngoba kabakwazi ukuthi kuza kuba kumi njani, bazavunyelwa yini ukuthi baphume bengena emavinkilini noma ezitolo bezidengele izinto. So kakumanga kuhle, uzabona le ntengo zezinto kade ngisembare kathi so intengo zikhwele kakubi namhlanje phela ekuseni ngendaba ukuthi abantu bacangelele ukuthi otherwise ililanga elikhona lodwa eliselisele kungakabi khona le-lockdown eyokuthenga isikafu lekunye kungafunakala ngabantu.
Kodwa abakudingayo abantu bayakuthola yini?
Okunye kuyazuzakala, okunye kakuzuzakala. Engikubone kuthengwa kakhulu izinto ezifana lamakabishi, abathi ngamakanyanisi noma ama-chunks, angithi uyakwazi khonokho. Izinto zingaba umbhida ekutshebiseni isitshwala zabo, ngoba kukhanya impuphu sibelayo, abanye sebadinga umumbu ukuthi bagayise, vele abanye bayagayisa ngalesi sikhathi ukuyilungiselela ilanga lemali.
Njengoba kuthiwa kuzasetshenziswa amasotsha, abesabi abantu ukuthi kungaba locuku?
Ya, indaba yamasotsha bayikhangelele, abantu bayisaba ngoba bayawazi umumo wezimbawo uma zokusetshenziswa amasotsha, ukuthi vele amasotsha lawo ababamba njani ngaleso sikhathi esetshenziswa. Yikho laba bantu bezidingela bephume bebaningi ezindlini zabo besiya la kulezo ndawo ezokudinga isikafu sabo, ukuthi bahlale vele bezilungiselele. Kodwa labo bayakhangelela ukuthi lapho nalaphaya kulabanye abazasina bezinikele ukuthi asike siphume siyedinga lokhu, kumbe sidinga utshwala, kumbe sidinge lalokhu, sibone ukuthi kuyahambeka yini phandle. Kodwa abaningi bangikhona vele sebelungiselele.